lati bakithi balaleli abathandekayo njengebandla le MDC Alliance lapha eMadebeni South, sithanda ukuthi njengoba sesizwile umbiko okwedlula emhlabeni kuka Mnumzana uSimon Khaya Moyo obeyisikhulumeli sebandla leZANU-PF, elijaha njalo elisuka kithi lapha eMadebeni South esigabeni seSanzukwe eMangwe, sithanda ukuba sithi mayuyu langalezo inkathazo ilahlekela imuli yakomoyo kalale ngokuthula. Umoyo ibeyindoda ebidumile, ibeyindoda ebesiyazi kakhulu ngiqinisa ilizwe lonke balutshana abangamaziyo. Lathi lapha eMadebeni South ibingumntwana wethu besivele simazi. Kube kubi nje kuba seze wedlula emhlabeni engabonanga uhulumende omutsha ozangena ngo-2023, uhulumende uyabekhokhela uNelson Chamisa, u-advocate president wethu we-MDC Alliance ozaguqula impilo zabantu. Ilegacy kumbe ngathi ibizo alitshiyayo ubaba uMoyo yithi lapha eMadebeni South alikho likhulu kakhulu, ngoba akukho kubambekayo isingakutho kuba uthiye senzele lokhu lalokhu njengabantwana beMadebeni South kumbe njengabantwana beSanzuku ema kodwa sengitsho njalo umuntu osethula kukhulunywa ngaye kubi, esingakutsho ukuba sithi kalale ngokuthula, kalale ngoxolo. Ibingasondoda ekhuthaza i-violence, ibingasondoda ekhuthaza ubudlwangudlwangu, ibiyindoda njena ezithuleleyo obekuyinto enhle ngaye. Angikhumbuli isiga esike senzakala sifaka umoyo phakathi, uSimon Khaya Moyo phakathi, kuyikuthi uphathekile ekukhuthazeni abalandeli bebandla lakhe ukuthi lenze kudlwangudlwangu njengalokhu okwenziwa ngabanye. So ngakulokhu sisamkhumbula kakhulu. Njalo mhlawumbe lokhu kungabe kwenziwa ukuthi indoda mhlawumbe eyaphila ngezikhathi ezinzima, siphiliswa nzima thina laba bantu bebathembelelende libandla lakhe leli leZANU-PF, naye ngaleso sikhathi ibandla leli bengakabambani lezaphu lawa abantu bakithi ngesikhathi segugurawundi. Mhlawumbe yikho engingakusho ukuthi yikho kwamenzayo waba ngumuntu ongani kabisani lokudlwangudlwangu.
Nxa kule sehlakalo esinje, kuyini elikwenzayo njengebandla njalo sesikhangela umumo khona ngapho kwele Matabeleland South, unjani, kuyini elikubonayo?
Ngileqiniso dadewethu, iofisi kaChalimana wethu eMadebeni South izathumela incwadi yokukhalela ibandla leZANU-PF ngesehlakalo lesi senzakeleyo. Abantu lapha kithi eMadebeni South ngingeza ke ngithi bahlunyukelwe, kodwa hayi njengoba ngithile ukuba ibiyindoda edumile, ibiyindoda eyazakalayo, yinto nje esemlonyeni abantu abaningi namhlanje bakhuluma ngayo ukuthi usizwile ukuthi uMoyo uKhaya usedlule. So hayi, indaba esemlonyeni yabantu abaningi kakhulu, abanye balokwethuka, abanye njalo neqiniso ade sebenzisana labo balokudana. Ngileqiniso nxa ilanga selizwakele lomsebenzi lomngcwabo, lathi njengebandla sizathumela abantu abazahamba bayasimela bayasazisela ebekutheni labanye abemuli nalebandla lakhe leZANU-PF. Sitshengisa ubuntu kuba hhayi silahlekele sonke njengesizwe.